Abadabuka eZimbabwe abahlole lolu khetho bathi abatsha bebekhokhela amabandla amaningi agoqela elibusayo le-ANC Build One South Africa lele-Economic Freedom Fighters ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu langosuku lokuvota. Omunye wabahlola ukhetho lolu nguGift Osalo Siziba, okumbuthano weBlue Movement osekela owayekhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa.
Mina ke besile observer mission eSouth Africa, lapho ke ebebe lokhetho labo oluveze sobala ukubana ke iSouth Africa i-advanced in terms of ukuhlonipha amalungelo abantu, ikakhulu ilungelo labantu ukubana bevotele ukhulumende ke abamthandayo. Njalo ukhulumende weSouth Africa uzimisele ukulandela ke izifiso zabantu. Yikho ke ubona ke abatsha abaphume kuningi kuyavota, kuyinto eqakathekileyo esifundileyo thina ukubana eZimbabwe kufanele ke sikhuthaze abatsha ukubana be.
Osakhulayo owenhlanganiso ye-African Leaders Network uFreeman Mabhonga laye ubekwele South Africa ehlola ukhetho.
Ngifunde ukuba kwenzeka ukuba abatsha nxa bekhuthazwa njalo bazinikele akulo kwehlulayo. Sibone abatsha abaningi bephatheka hanti njengabasekeli, kodwa la njengenkokeli okutsho ukuba leZimbabwe nxa sifuna inguquko kumele abatsha baphatheke.
Ilunga lenhlanganiso yabomama eye-Young Women for Empowerment uGracious Mlotshwa uthi okukhulu akufundileyo ukuba amabandla ezombusazwe akwele South Africa ayakhuthaza ukuphatheka kwabatsha kusetshenziswa imithetho yakulelo lizwe. Uthi kumele kuguqulwe imithetho yeZimbabwe ukuze abatsha benelise ukukhankasela ukhetho bekhululekile.
Kumele sinanzelele sibili ukuthi intsha eSouth Africa iphumile ngobuningi yabe isiyavota, kodwa lokho ayisikho okwenzakalayo kwele Zimbabwe. Ngibona ngathi kumele sinanzelele ke lapho njengentsha ukuthi ngeke sithi sifuna utshintsho nxa singaphumi sisiye ema-polling station ukuthi siye lwenza lolo tshintsho. So iyo into yokuqala engibona ngathi kumele siyifunde lapho. Olwesibili sinanzelela ukuthi intsha ilandela ipolitiki online, kodwa nxa sokusiya ku-groundwork asitholakali.
Abatsha abakubandla le-ZANU-PF abakade bekwele South Africa bathi okukhuthazayo kulelo lizwe ukuba abatsha abafiseli ilizwe labo okubi, njalo kabalithethisi okwenza basebenze ndawonye. Osakhulayo okudalela i-Central Committee uMunashe Mdutsa ngomunye wabalombono lo.
So laba abatsho njalo obakhuluma nge-ANC, sikubonile okwenzakele ku-ANC, okwenzakele ku-ANC yeumsebenzi yesitha esifuna ukukhipha amabandla azombusazwe lawa esithi ngama-liberation movement alwela inkululeko. So imisebenzi yangkhona yaqala eZimbabwe bayehluleka, khathi sibabhizi khona ngale South Africa bazama ukukhipha ibandla labantu, ibandla le-ANC. Kodwa konke lokhu sikukhangele njalo, sibafisele inhlanhla abantu be-South Africa.
UGregory Maphosa oyebandla le-Citizens Coalition for Change uthi okwenza kube lula kwele South Africa ukukhankasela ukhetho lokuvota ukuthi ibandla elibusayo kalethuseli abantu njengalokhu okuvame eZimbabwe. UChamisa yena uthi kumele iZimbabwe Electoral Commission ifunde indlela zokuqhuba ukhetho olukhululekileyo kukomishini ebona ngezokhetho kwele South Africa.
There are lessons to be learned. The key lesson being that institutions that are independent and professional are important for the stability and progress of nations. If you look at the conduct of the Independent Electoral Commission, it has been exemplary, professional, integrity, and of course accountability. There are a lot of challenges when you have such a process, but if you look at it, they were able to answer to those concerns. You compare that with ZEC.
Kulezifundo esingazifunda ikakhulu uba nxa kusekelwa inhlanganiso ezizimeleyo kuyaphathisa. Kunzima ukuba abantu baswele ukhetho xa luhambe ngendlela oluhambe ngayo.
Kodwa omunye osakhulayo okubandla le-ZANU-PF uMabutho Moyo uthi uChamisa kumele afundise abalandeli bakhe ukuncenga uzulu weZimbabwe ekudingeni amavoti njengalokhu okwenziwe ngamabandla aphikisayo kwele South Africa.
Wathi ngo-2018 wathi urigiwe wacelwa ama-V11. Wathola ukuthi ama-V11 akuma-agents akhe abonisa ukuthi unqotshwe okusemthethweni, waqala ukuthi ubengela ama-agents kwamanye ama-stations. ngumuntu olamanga amanye ayesabisayo ukuthi ona sikhuluma ngaye lapha mbone ngani vele siyabe sidlalisa isikhathi sabalaleli mbone ngani kunenge ngokuqhakathekileyo esingaxoxa ngakho enhlelweni ezifana lalezi okungelani Nelson Chamisa zimehlulile ipolitiki wabaleke iparty yakhe
inhlanganiso yezokhetho kwele South Africa Independent Electoral Commission ibika ukuba kulabatsha abafika izigidi ezintathu 3 million abavote kukhetho lwalonyaka kwavota abayizigidi ezimbili lengxenye 2.5 million kukhetho lomnyaka ka-2019 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.